akula muntu ophikise kumbe obencindisana loMondlozi kukhetho lukamongameli kulandela ukwehluleka kwamnumzana Morgan Komitsi lomnumzana Elias Mtsuri abaswela ukukhethwa ngamalunga abo ukuze bangene kukhetho lolu. UMondlozi utshele amalunga ebandla leli eHarare City Sports Center ukuba bazancindisa kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Uthe bazanqoba kukhetho lolu. Esethula impumela yokhetho lwebandla leli, umgcinisihlalo ugatsha olubona ngezokhetho umnumzana Thomas Masingo uveze ukuba uMondlozi nguye onqobileyo. UMasingo uthi abazancedisana noMondlozi emsebenzini wakhe umnumzana Chief Ndlovu oza kuba ngumsekeli wokuqala lonkosikazi Pauline Mpariwa osengumsekeli wesibili. Ekhuluma emhlanganweni lo, uMondlozi uthe umhlangano wabo namuhla utshengisile ukuba ibandla lakhe liqine saka. Uthe ibandla lakhe selilungiselela ukhetho oluzayo. Umnumzana Mike Mathe ngomunye wabangenela umhlangano lo.
Esibona ngani bendawo bengancedisa ukuthi ilizwe leli liye phambili. Kahle kahle into esiyifunayo ukuthi ilizwe liye phambili, athi ama-youth sithole ithuba lokuthi sisebenze. Hayi, njengoba lapha lifunakala abantu ama-youth kahle kahle bebebaningi befuthi. Nxa ama-youth engavuthi kuyabazima, banxa ukuthi singaphuma sirejistesizukuthi kuyabe kuraiht.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Martha Sibindi ovela koBulawayo.
Umuntu onjani olomqondo ohlakaniphileyo olenjere akukhona anti lapha yi-win lose njenge-Morocco le Argentina okuke kwayenzakala, so lapha siku-France le-Argentina.
Kodwa omunye osekela ibandla leli umnumzana Silas Zakhewu uthi ibandla le-MDCT seliphazanyiswa ngabantu abathanda imali.
Letu kwa-Silas Zakhewu nobaraaa, so ngiyayiliphondeye ukuthi MDC yaphalala nekuda kweyi some of the people vari mu-MDC mabogas kanye iwena said mabogas vari kutengwa nemusangano weZANU PF kuti vaparadze ZANUchi vaparadze MDC. So I'm here for destroy those nonsense idzodzo.
Kwiti thina umhlangano wethu we-MDC usigcwele abantu abangakhulumi iqiniso. Nxa ngisithi abantu abangabakhulumi iqiniso, ngithi ukuba basetshenziswa lebandla le-ZANU PF ukubulala umhlangano wethu, ukutsho uZakhewu. Umnumzana Elias Mtsuri owayefisa ukuba umkhokeli webandla leli kakhethwanga nguZulu usalungiselela umhlangano we-Congress lomunye wakhe umnumzana Morgan Komitsi. Umtsuri kabuyanga emhlanganweni lo. Umnumzana Solomon Chikwere nguye osebambe isikhundla somgcini sihlalo ebandla leli ebesiphethwe ngukomichi uzasekelwa unkosazana Yvonne Msarurwa. Ngimelithi 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.